Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 28 uZibandlela 2024 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuzadingakala ukuthi sihlangane laye njengomongameli wethu sizwe ukuthi nxa kusukwa lapha kuyiwa ngathi ngoba kuyingozi ukuthi sithi thina kasihambi lapho ayakhona singazwanga ukuthi uya ngaphi.
Amalunga ebandla le-CCC akudala lephalamende athi kasingafiki isikhathi sokulandela umnumzana Nelson Jamisa ushiye ibandla leli ngolwesine.
Asikabi lama MPs asesitshengisile ukuthi bazalandela umoya abangawaziyo ukuthi umoya uvunguza usiya ngathi.
Umnumzana Sengezo Jabangu laye othi kakezwa ludo ngabafuna ukulandela uJamisa. Salethulela ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amalunga ebandla le-CCC akudale lephalamende athi kasikafiki isikhathi sokulandela umnumzana Nelson Jamisa otshiye ibandla leli ngolwesine. Abaningi esikhulume labo namhla bathe bamelele okuzaphuma emhlanganweni abazoqhuba edale lephalamende ozabe ukhokhelwa ngumnumzana Clifford Hlatshwayo ophethe isikhundla sika-Chief Whip ku-CCC. UHlatshwayo uthi bazathatha isinqumo eza kwethulelwa uZulu bengaza umhlangano wabo kusukane ezilandelayo. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Decent Collins Bajila omele isigaba emakhandeni Luveve edala lephalamende.
Kuzadingakala ukuthi sihlangane laye njengomongameli wethu sizwe ukuthi nxa kusukwa lapha kuyiwa ngathi ngoba kuyingozi ukuthi sithi thina kasihambi lapho ayakhona singazwanga ukuthi uya ngaphi kumbe lokuthi sithi thina siyakhonale lapha khona sikuyiwa ngaphi. So kade sesisakulindele ukuthi sibe le ndlela yokuhlangana laye sisakuhlela khona lokho ukuthi sizakuhlangana laye sekuthen. Ngemva kwalokho sisenelise ukuthatha izinqumo munye ngamunye.
Ye selikhulumela yini ngokuhamba kwakhe?
Sisacele ubukhokheli bethu njengamalunga ephalamende ukuthi kuhlele umhlangano naye.
Bangakwenza nini khonokho?
Asinasiqiniseko sikhangele ukuthi thina siyavuka siyabuyela ephalamende ngeviki ezayo. Nxa bengakwenza khona lokho ngesikhathi sendeso sesibuyele kungabe kulungile. Kodwa hayi okumgceke ukuthi ivikezayo siyabuyela ephalamende.
Sizwile-ke Honorable Mahere Fatsayi Mahere sithi ubona ngani yena sesisuka ephalamende njalo zaloba incwadi esithi sesisuka ephalamende, wena ukubona njalo okungenziwa nguMahere, wena ungeke wakwenza yini?
Nxa ulilunga lebandla i-political party isinqumo esingako ngikubone kulungile ukuthi usithathe ume wedwa. Kuyabe kumele ukuthi lisithathe selingamalunga edale lephalamende lilonke kumbe lisithathe liyinhlanganiso kumbe lisithathe emva kokuzwa ukuthi abahlali bama-constituency bathini. Kodwa u-Honorable Mahere ngibona ngani naye kulilungelo lakhe ukuthi asithathe isinqumo esinjalo. Mhlawumbe yena ubeseke waxoxisana lomongameli, mhlawumbe ubeseke waxoxisana labahlali base-Mount Pleasant bakubona kuyinto e-right yena leyo. Nami ngilesiqiniseko sokuthi isinqumo esinjalo kungenzeka ukuthi ngisithathe, but kusadingakala ukuthi siqale sibe le ngxoxo lomongameli sizwe ukuthi kuyiwa ngaphi. Kusadingakala ukuthi njalo futhi siye kubahlali bendawo sizwe ukuthi kuyiwa ngaphi. Kodwa hayi ngilesiqiniseko sokuthi umongameli sizakwenelisa ukuxoxisana laye.
Kodwa lapho abamele khona ngapho bathini ngakhuluma labo ngodaba lolu lukaJamisa?
Angikezwa abakhuluma ngqo ngathi njengamalunga edale lephalamende, kodwa indaba yokuthi izinto bezingasamanga kahle phakathi kwebandla le-CCC abaningi ku-constituency bakutsho lokho. Kodwa angikezwa umbono oyiwo ongathi uyaphuma ucace ukuthi bathi kungabe kulungile yini ukuthi ngenxa yalokho kungade kungasalunganga enhlanganisweni inhlanganiso siyihlamukele. So yingxoxo esiza kuba phakathi kwazo. Ngilethemba ukuthi ubukhokhelo obukhonapha eduze labo buzasinxusa emihlanganweni yokuthi sibonisane sizwe ukuthi kusukwa lapha kuyiwa ngapi ngoba okuqhakathekileyo kakhulu yikuthi abantu abayibo abasikhethayo bengaboni angathi siyabadelela.
Yes, izwile abanye besithi linabanye lingeke lasuka edale leParliament ngoba selithengelwe izimota, seliphiwele ezinye izinto eziningi-ningi. Kambe ngabe kunjalo?
Isizathu sokuthi umuntu aphume kungangaphumi eParliament ngeke seyame ezimoteni. Njalo asikoqiniso ukuthi sesithengelwe izimoto, silazo izimoto. Mina nginjenge khonapha ngikhuluma ngihamba ngenyawo, ngisemakhande owakadesi. So leso ngeke sisaba yisizathu esinjalo. Izizathu zonke ezingabe zikhona zeyeme ekumeleleni abantu. Uma abantu bekubona kufanele ukuthi hayi kabasadingi kumelelwa, nakho siza kubona sikukhangele ngale ndlela.
Umnumzana Decent Collins Bajila ngomele isigaba seMakhandeni luveve edale leParliamente bexoxa laye ekobulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Sengezo Jaba ozithi ukunobhala jikelele we-CCC.
Asikabi lama-MPs asesitshengisile ukuthi bazalandela umoya abangawaziyo ukuthi umoya uvunguza usiya ngathi. Bayakwazi njalo ukuthi ama-MPs nxa befuna ukuchiya kumele bayenze izincwadi zokukhalala zokuchiya, asikazitholi lezo zincwadi. Lizakhumbula njalo sikhuluma ngama-MPs abakwaziyo ukuthi nxa kwabengena befuna ukuba ngamalunga ePhalamende, kwakulezi ncwadi abazilobayo befisa ukuthi bafuna ukumela lesi siqinti, kusiba le-vetting, kusiba le-security check, yonke izinto leziyana. So yizinto esikwaziyo ukuthi izinto abazaziyo. Okakathe sasikabe lo MP olandela umoya ovunguzayo kumbe isavunguzane esivunguzayo esingakwazakaliyo ukuthi sizatshaya lapha siyephelela lapha.
Sizwe omele iMount Pleasant edale leParliamente uKwazai Mahere esithi uyachiya.
UMahere siyamhlonipha kakhulu njengelunga leParliamente, njalo sibe simhloniphe futhi kakhulu njengokuthi uligqwetha, simhloniphe kakhulu njengokuthi umele ikakhulu abantu abangabomama, ube yisimboli eParliamente ukuthi a-advance ama-interest abomama lalaba abanye ama-communities abe-disadvantaged. Kodwa nxa esethethelelo leso sinqumo walandela umoya ngemva kokumhlonipha kwethu, kutsho ukuthi lokumhlonipha kwethu kuzabe sokuyize, ngoba silethemba lokuthi nguye umuntu esimbona engani omela iqiniso. Kodwa nxa esezalandela umoya oyisavunguzane, achuze ukulandela isavunguzane, ayekele ukulandela i-idea lama-principles lama-values ayikho athi yena ukumele, kutsho ukuthi siyabe kuyabe sokuyize ukuthi simhloniphela into angayimeliyo. This is when akumele asitshengise khona ubungcitshi bakhe ukuthi ungumama opheleleyo njalo ulelungelo lokumela iqiniso.
Yes, yabona la kumakhansila, la makhansila kulamanye athi afuna ukuthiya ubusuzweni ngakhonokho.
Bengabe befuna ukuchiya ngomlomo, ngoba babe kuyafanana lokuthi nxa ubona isiziba sikhona awungeni kiso leso siziba, kodwa uqala uxhoxhoze uzwe ukuthi kutshona ungakanani, kumbe ufake unyawo lwakho uzwe ukuthi kutshona ungakanani, because kwesi sikhathi ungafaka unyawo you risk ukuthi kuzabe lengwenya ezabe eza kubamba kumbe kuyatshona kakhulu. So ngama-counselors ngabantu laba abaxhoxhozayo, and njalo lokuthi isiziba lesi sitshona ungakanani bavunyelwe ukuxhoxhoza, akwalelwanga lutho i-right yabo. Kumbe isicelo sami nesokubaxoyisa ukuthi i-CCC yilo ibandla elikhona, sizalenza i-CCC liqine, libe lama-structures liqine, liyayazi i-ideology ye-CCC, liyawazi ama-values e-CCC, nanka ama-criminals, nanzi izigcilamkhuba ade sezithethe i-CCC, lalamhlanje zithethe i-CCC zabaleka lo-president, sezibaleka lo-president, sehambile president ngenxa yama criminals lawa ade emsekele ngaphandle emsekele emgombolozele kodwa inhlanganiso ikhona akutsho ukuthi Johnny lingaphuma inkamba eyavalwa iTCC will remain and fight ZANU PF let's remain in these political spaces esikhona as a council as a parliament as a senate sifighta ezanu PF silungiselela iCongress silungiselela ukhetho oluza kuya ngo 2028
Lo ngumnumzana Sengezo Jabangu ozithi unobhala jikelele webandla le-CCC obeqoka le-Studio 7 ekobulawayo. Kusenjalo umnumzana Nesenjamisa uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ufuna ukumbulala. Ulobe umbiko lo enkundleni yokuxhumana eTwitter leFacebook. Kodwa isikhulumeli sebandla le-ZANU PF umnumzana Chris Mtswanga uthi uJamisa ukhuluma amanga aluhlaza tshoko. Siyangangeni kusigaba esilandelayo siyesikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafutshane. Ele Melika lithi linethemba lokuthi ele Israel leHamas bazolobelana isivumelwano senyanga ezimbili sokuthi kumiswe impi kancane kukhululwe abathunjwa iHamas ngomfumfu unyakenye. Umkhuhlane wenkukhu we-avion flu usuhlasele inkukhu eziningi esabelweni seSan Francisco khonapha kwele Melika. Lapho osokubulewe ezedlula ingxenye yenkulungwane 550,000 ukwenzela ukuthi umkhuhlane lo ungamemetheki. Ele Ukraine libika ukuba kulabo kukampani edlelana lebutho ethengisa izikhali eqambule izikhali lokunye okuyisilinganiso sokuyizigidi ezingama-40 zamadola eMelika, 40 million United States dollars. Sikazizwe ezamasiko.
Benana masiko wesenzi omandla.
Lamhlanje kwezamasiko silomnunzana Bonman Khumalo. Ukhumalo ke umele wakhethwa umdeni wakukhumalo ukuba inkosi yesizwe sikaMthwakazi. Sawamukela kuhlelo baba Khumalo.
Ngiyabonga Msakazi, ngiyabonga kakhulu.
Yes, ukuthiwa ke kulendlela eziqhubayo kulezi nsuku awusithethi lenzani.
Ye, Themo ngiyabonga ithi ubongipha lona. Iviki eliphelileyo besibeka elinye iqhawe lethu omunye ubaba delibutho unqoba izitha ndima. Mande indoda ebisebenza ngokuzikhandla kakhulu ebuthweni njalo indoda ethobekileyo indoda eyakhayo entweni zonke ebizenza yikho ubekiwe lupane nge-Saturday edluleyo hayi sidabuke kakhulu ngokulahlekelwa ngumfowethu uNdimande izolo Mthembu besise esandlwane enquthu kwaZulu lapha bekhumbula ibutho likaZulu elanqoba amangisi besikhona ke njwana lati legadadi nje sifunda izinto eziningi into esiyithande lapho ukuthi amangisi abakhona bese bekutshengisa nje ukuthi kwakusenzakala njani aqhamuka amabutho kaZulu echaya uphondo badubula amaBritish bekukuhle kakhulu Msakazi hayi kuyizolo kodwa Msakazi into eseduze kakhulu phambi kwethu sicelwe ngamaphoyisa lapha eHillbrook nesihlala lapha eGoli ukuthi kulokungcola okukhulu eGoli base bethi lathi njengomphakathi waseZimbabwe kufanele ukuthi sibonise ukuthi lathi siyazihlupa ngokuhlanzeka kwendawo esihlala kuzo yikho mhla ka 17 February ngokukhulumisana namaphoyisa nokansel walapha eJoburg sobe siklina iHillbrook lo mlayezo siyafuna siuqinise kakhulu emhlonishwa ngoba ukuhlanzeka into esiyazi thina vele ekukhuleni kwethu uBulawayo uyayithatha number 1 eAfrica yonke ngokuhlanzeka yikho ke sabe sikini Hillbrook mhla ka 17 February bayaqala ukukuzwa abantu kodwa siphezulu kwamalungiso lakho nakuza kwenzeka kanti early April baba induna uDakamela iya isibizile futhi khona le kodakamela enkaya ukuthi siye kwenza umcimbi ofana nalo esawenza kulwane esezenyakenye yikho ke induna futhi ufuyane eKhezi la uzobe lomcimbi la futhi uyasibiza so yilezi inhlelo sizohambela izinduna sizoklina iJoburg siziningi nje izinto umhlonishwe engazithinta angibona kakhulu
siyakuzwa kakhulu siwili baba Khumalo usungavala ngamafutshane kulo
Yebo bantu bakithi, lokho siququzela abantu bakithi ukuthi uma sibabiza abaphakame. Akalungangi ubaba othi nxa kusokuba lodonga oluthile oluphazamisa esigabeni umgwaqo. Yena angabi khona ukulungisa. Yikho ke sakhe isizwe manje siyakhuthaza impela ikakhulu obaba ukuthi asiphakameni sakhe isizwe sethu. Omama laba abangasonga izandla, sithebo yabonga kakhulu zonke lezi nhlelo, siyabanxusa abantu bakithi ukuthi abaphakame baziphakamele. Ngiyabonga mthembi thuko ngiphelele.
Yes, awangakhulu ke lo ngumnumzana Bonman Khumalo. Isikhulumeli siyakuswakhethwa ngumndeni wako Khumalo kuba yinkosi yamaNdebele. Sikhuluma ke lapha ngobulelani lobhengula. Siyakhulu ngathi lokusasa
baba. Ngiyabonga lapha baba.
Sina masiko wethu. Sina masiko.
Somu sikhathi sezokholo lwesiKristu.
Siyalambulela kusigaba sabatsha. Igama lami ngoTabo Kancube. Namuhla sixoxa ngemfundo yabakhubazekileyo lo asungula inhlanganiso emela amalungelo abakhubazekileyo eye Signs of Hope Trust unkosazana Samantha Sibanda.
Njengenhlanganiso sibona ukuthi abantwana abakhubazekileyo behambe esikole lokho kusahlupha. Lapho wakhangela ama-statistics akhona atshengisa ukuthi almost 1/3 yabantwana kumbe singathi ku-3 abantwana oyi-1 ule disability ongayiyo esikole ku-primary. If that is the case, 1 in 3 children is a lot ukuthi bebe lama-disabilities. So sibona ukuthi kuningi okusafanele ukuthi kwenziwe. From ama-policies, from ama-buildings, ukuthi ama-attitudes abantu. So kusase kuningi okufuna kwenziwa ukuze abantwana abakhubazekileke kwansi yesikole. So kulo msebenzi omningi.
Kuzikhathi eziningi sibona abantu abakhubazekileyo bebandlululwa kumbe kusiba lamazwi enzondo. Lokhu kuphazamisa njani ukuqhubekela phambili ngemfundo kwabakhubazekileyo?
Sibona ukuthi amazwi lawo ayenza ukuthi abantu abakhubazekileyo bekhona besekela ukuphuma behlangene nabanye abantu. Even nxa singathi ku-offline kumbeni online ngiyafana nakuma-inthanethi lapho bacina bengasakhulumi, bacina bengasayenzi lutho. Abanye baba nama-depression, abanye baba nama-mental health challenges. So kusuka kube kuningi kakhulu ngaserefoko sibona imbiko leyo elamazwi angakho right. Sibona ukuthi abantu abakhubazekileyo bona be-struggle ukuthi bebe khona ku-society. So i-exclusion like iyasikhosta. Singabona ukuthi we lose a lot of money. Singakhangela i-ILO eyakukhulumayo, International Labour Organization, ukuthi we lose about 7% of the GDP ngenxa ye-exclusion. Singathi ngaba yi-society e-inclusive ekhangela ukuthi wonke umuntu unama-equal opportunities, wonke umuntu uyafanana. Siyabona ukuthi even njengamazwe siyakwazi ukuthuthuka, but at this rate sibona ukuthi ingendo isaseningi kakhulu for abantu abanama-disabilities. So i-meaningful participation yenangwayo isuka ibe yi-challenge.
Sibone kuphuma ama-results awe-O-level awomnyaka owedluleyo efika wona ku-30% abantu abenelisa ukuthi baphumelele kungawo elizwe lonke. Nxa sikhangela abakhubazekileyo ubona baphumelela kanjani ezifundweni?
Abantu abakhubazekileyo i-transition yabo ukuthi bevele ku-primary bengene ku-secondary kunzima. So most of abantu abanama-disabilities ba-drop-a out beqeda ngo-grade 7, abanye abasadluleli phambili. Sebeqalisekile nama-vocational training. It's very likely ukuthi bona ngabo vele ababalwa khonapho. Inani labo lisuka liye phansi abantu abathathele i-secondary education.
Kuyini elibona ngathi kufanele kuthuthukiswe ukuze labo izinga labo lengezeleleke elalabo abaphumelela.
Ngibonga izinto eziningi ezenzakalayo. Like for example, so izinsethisi introduce ama-video assessments especially for other deaf and hard of hearing. Kule curriculum ye-sign language. Lokhu ngezinye izinto ezihamba sisiye sibangeni esiphezulu ngoba sibona ukuthi ama-exams ayesikhiwa. And then abantu abadeaf bakhuluma bona i-sign language. So kade kufika kube nzima kibo ukuthi bephumelele. Ubona ukuthi umuntu uyabhala maybe 1 subject this year, next year sebhale yini. So usuke spende maybe 4 years lokho ku-secondary. So mboni yani singa-implementa izinto esizikhulumayo kuma-policies lamalobo. I think kungasenzela kuhle. Okwakathesi sikhathe banele liphansi njalo ekutheni siyenze izinto esasibhalela nayo phansi.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa lo nkosazana Samantha Sibanda ngemfundo yabakhubazekileyo enguye owasungula inhlanganiso emela amalungelo abakhubazekileyo e-Signs of Hope Trust. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Oliver Lelisayo, Mutabo Kancube.
Lapho lizwe uTabo Kancube kusigaba sabatsha. Omanje sokwesikhathi sezokholo lwesiKristu.
Siyahlangana zihlobo ezithandekayo kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
UJehova muhle zihlobo zami ezithathekayo enkosini, ngoba nanku sesiphile njalo elinye ithuba ubana sihlangane sivuselelane imoya, ikakhulu umnyaka uqalisa kunjeuthi kambi lapho esiya khona kuya kuba njani. Ngeviki eledluleyo lapho esahlangana khona sasibale encwadini kaLuka chapter 6 ivesi lika-10 lelika-11 lapho uJesu asilisa khona umuntu wayelisandla esikhubazekileyo ngemva kokubana laba abantu abanye ababekhangele izixuku lezo ikakhulu amaJuda babekhangela ukuthi uJesu uzakwenzani ngomuntu olimele isandla njalo kanti kwakuyisabatha. UJesu-ke kazange akunake konke lokho ngoba wananzelela ukuthi umuntu uyaludinga usizo lokumphathisa empilweni. UJesu wayengelapha umphefumulo womuntu la, wayeselapha isandla sona leso esifanana lesandla sakho. Abanye abantu bacabanga ukuthi uJesu yabe ekhuluma indaba yakomoya. Yebo, kambe kuqakathekile, yiyinsika yokukholwa phela indaba yakomoya. Kodwa-ke singazake sikhangele siyeqise amehlo ethu entweni ezisiphilisayo, sengitsho le mzimba yethu ekhubazekileyo, ukuthi nxa singela lutho oluthize impilo ngumbono kaJesu kayiphelelanga. Aluba lumuntu wayelungile enjalo, uJesu wayengasoze amsilise. Wamsilisa ngobana wabona ukuthi impilo yalo umuntu iyasilela. Lathi kumele sikhangeleke labo abaswelayo phakathi kwethu, sibenzele kahle. Kodwa-ke into engifuna siyikhangela amafitshane namhlanje nguvesi 11 kaLuke chapter 6. Kuthiwa-ke uvesi 11 base begcwala uhlanya, bakhuluma bodwa ngokuthi bangamenze njani uJesu. Nansi imhlolo bakithi, abantu umuntu sosilisiwe, izandla zakhe zombili sezilungile, useyingxenye yabo la, usengazilimela abaze nxa ebaza, apheke nxa epheka, ageze nxa egeza, enze konke okuhle, kodwa akelizwe. Napa abantu bebona uJesu esenza into enhle, kuthiwa base begcwala uhlanya. Baningi abantu abalenhliziyo ezimbi, abanye ungaphika umbe phansi ukuthi bazalwa ngabantu abangabazali. Kuthiwa bahlanya, bagcwala ukuhlanya ukuthi uJesu bangemenzani ngokwelapha umuntu owayekhubazekile. Baningi abantu abanjalo abalengqondo zokungathandi into enhle, abakhwabitha ubona abantu bedubeka, kuthi laba ababenzela kahle bakhangelele phansi, beyiswe, bathethiswe. Lezi yizo iingelosi zikasathane uqobo. Nanzelela mhlobo wami, ungaze wagcwala ubuhlanya nxa abantu sebenzelwe into enhle. Okumele kwenzakale umuntu angenzelwa into enhle, lawe ngena phakathi kwabaningi umfisele okuhle. Kodwa laba kuthiwa bagcwala ubuhlanya. Baningi abantu abagcwala ubuhlanya, abantu bangenzelwa into enhle. Abanye bakholisa khona kuba ingxenye yombuso kasathane besemhlabeni, bancindezele, banyathezele abanye abantu. UJesu-ke eyinkosi umntakaNkulunkulu uyabonisa ukuthi hayi, abantu akumelanga baphile ngaleyo ndlela. Abantu kumele baphathisane, bahambisane. Laba abagcwele ubuhlanya eqinisweni kumele bahlanziswe. Inhliziyo embi, inhliziyo embi yenza ufanane lohlanya. Nkulunkulu asiphatiseke sikhuleke babathixo engcele khuba inhliziyo le eyenza ukubana sihlanyele izinto ezingayisizo sidumise ezinhle kuphela amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamile inkomo.
Siyabonga kakhulu untungamile inkomo ungathinela kusasa. Kwezemidlalo okwamanje kunqikelana iqembu le-Equatorial Guinea nele-Guinea emdlalweni we-Africa Cup of Nations kwele-Ivory Coast. Amaqembu la anguthikilobhanqa 0-0. Kusihlwa namhla eleGibhithe lidibana lele-DRC. Kusenjalo abalandeli bomdlalo wenguqu bathi kukhangelelwe ukuba kusasa iqembu le-Senegal lizakhupha iqembu elimela ilizwe eliqoqe umncintiswano we-AFCON odlalwa kulezinsuku kule Ivory Coast. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leSenegal lidibana lele Ivory Coast kusasa ntambama emdlalweni wesigaba sesibili kumncintiswano lo owaye ngumgadli weqembu leZimbabwe lama Warriors elamela ilizwe kumncintiswano weAfrica Cup of Nations ngo-2004. Agent Sao uthi iqembu leSenegal liqine kakhulu okokuthi alinyeke limiswe ngele Ivory Coast.
I don't think so for iSenegal. It shows ukuthi they are number one. Le record yabo speaks for them. They've done well again this time around. I'm tipping ukuthi maybe they might take it because they have got. Then considering amanye ama countries so Nigeria. Yes, they've qualified, but these news are not. They don't deserve to be there.
Intatheli zindaba ezemidlalo uNeshim Gogwera uthi loba nje imidlalo yelonyaka ilezimanga ngoba sekuphume amanye amaqembu abekhangelelwe ukuba aza kwenza kuhle. Iqembu leSenegal lizaqhubekela phambili lize lifinyelele kufinal.
I-AFCON leyitshengisele wonke umuntu ukuthi akusela kuthiwa nguye othathayo. Kathesi wonke umuntu odlala ku-AFCON uyatshengisela ukuthi uyafuna layo. Mina ngibona zane iqembu eleMorocco neqembu eleSenegal bangazane bachovile njalo ngingakhangeleli phansi iqembu leCape Verde. Mbona zani yiwamazwe angazani hayi indlela asebedlale ngayo sikhangela abadlale ngendlela abadlale ngamuva elinye lamaqembu nalawo lingayithatha lingeza.
Namhla ntambama iqembu le-Egypt lizadibana lele Democratic Republic of Congo othengisa izibandayo edolobheni lakobulawayo uPhilani Tangu Sibanda uthi amaGibhithe azaphumelela ukuya kusigaba esilandelayo.
Kuma games lawo think iSenegal versus Ivory Coast iSenegal iyaqhubekela phambili. Egypt TRC hayi obviously is a road for Egypt. Yabona iEgypt ngendlela eyangena ngakhona so kufuna ukuyilahla. I think izenza like kunokwana kwenza iSenegal izihambi ngiyayile point ina against Zimbabwe last year ndo waku yamin points as was. But mase sikhona ngale phambili vele azihleki teams zaleso.
Intathele izindaba ezemidlalo uFortune Bele uthi sekungenzeka loba yini phakathi kweEgypt leDemocratic Republic of Congo.
Bona ngathi mina iDRC le Egypt I game yakhona ibalancile. Any of those two teams can win. And then the second one mbona ngathi iSenegal is through. iSenegal has got a very powerful team and esikubonile kuma last games from Ivory Coast mbona ngathiwa iSenegal is through. But elinye lelele DRC le Egypt alibalancile, any team can win.
Iqembu leAngola kanye lele Nigeria sefinyelele kusigaba sama quarter finals ngemva kokuba ele Angola lichayele Namibia nge-3 kanya kuthi ele Nigeria lona linqobele Cameroon nge-2 kanya ngomgqibelo. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanjini.
Singagqibi uhlelo lwamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Amalunga ebandla le-CCC akudalele iPhalamende athi ngasingafika isikhathi sokulandela uMnumzana Nelson Jamisa otshiye ibandla leli ngolwesine. UMnumzana Sengezo Cabangu laye uthi kakezwa lutho ngabafuna ukulandela uJamisa. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@vonews.com. Loba i-text ku-message ku-text kunombolo ezithi +1 202 465 0138. Ngizaphinda njalo 0800-1202-465-0318. Olubalisa ngenjabulo ngumthembo Sithemba uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.